siyinhlanganiso yezathu asikhangeli ukuqondana lezathu kuphela lapha sikhangele abantu bonke abazimbabwe abahlukuluzwayo yikho nje sikhulumile thina sathi hayi asivumelani lakho lokhu ukuthi abantu bathi nxa bekhuluma ngokutshengisela kuthe yizitha zelizwe kutshengisa ukubana yena umnankakho ngokwakhe kafuni ukuthi umuntu abe lombono otshiyeneyo lowakhe akufunayo yikuthi abantu baguqe phansi angaze akunike umnankakho litshe athi nanti litshe akubuze ukuthi ngikunikeni fanti uthi wena hayi unginika isinkwa ngoba ungathi lilitshe usulecala ezimbabwe yikho esikwalaye kulokho kufanele sikhululeke njengabantwana bezimbabwe ukuthi hayi lokhu akuqondanga ngoba ilizwe leli ngelethu sonke ngoba ilizwe leli lalelwa kudala okhulu beqalisa ukulwela leli lizwe obaba belwela leli lizwe kwaze kwafika thina salilwela leli lizwe ama-resources ezimbabwe ngawezimbabwe sonke sihlangene kufanele siwashiye ngokufananayo ngikhuluma nje abantu babothiwe ubusela obukhona lapha eZimbabwe buyesabisa i-tribalism ubandlululo olukhona lapha eZimbabwe luyesabisa umthetho constitution seyalahlwela khatshana akusela constitution eZimbabwe esebenzayo sikhumbule ukuthi izaphu yonale yalilwela leli lizwe ayizange ikhangele umhlobo ngitho lama leaders ayekhona kuzaphu amaningi ngesikhathi silwela leli lizwe ayevela kunorthern region awuvunyelwa eZimbabwe ukuthi udemonstrate kodwa iconstitution yeZimbabwe iyakuvumela lokho njalo kayitsho iconstitution yeZimbabwe ukuthi nxa udemonstrate afanele ukuguqa phansi emapholiseni bakuvumele iconstitution yeZimbabwe iclear ithi you just inform amapholisi ukuthi sizaba lomhlangano sizaba le demonstration and nxa ubatshelile amapholisa lawa angatshelwa kufanele baprotect abantu ababedemonstrata babone ukuthi abantu abademonstrata bahamba ngendlela eqondileyo akula ukungenelwa phakathi umthetho lowo bathi umthetho sowalahlelwa khatshana ukwenzela ukuthi khona abantu bangademonstrate so laba abantu abathi bafuna ukudemonstrata kuselungelweni labo i-demonstration yenziwa loma kunini loma kungeSunday loma kungeMonday so nxa ilanga liqondane lakho khonoko yikho khonoko kanti bona bayesabani abantu bathathe i-advantage ngoba bekwazi ukuthi kule sadathi uwenzela ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi thina siphila ngaphansi kobugebenga yikho ke thina siyizaphu sisithi bantu bakithi asizameni ngendlela zonke thina be-opposition sibambane hatsho ukuthi sibe sidonselana ngale omnye donsela ngale kunika izano i-advantage khonokho nxa uyintandane bambana lenye intandane ungathi uyintandane uthi uzabamba lo mntwana wesinothi kakufuni umntwana wesinothi azakwenza yokuthi akusebenzise lokhu okuhlala kukhulunywa yizano ukuthi nxa kule nto isolayo phakathi kwelizwe kube sekuthiwa uthunywe ngamazwe entshonalanga lokhana yokwehluleka kobukhokheli kungabalani okubi sokuthiwa yi-west lokhu yi-west kanti i-west le ebakhuluma ngayo labantwana babo base-west khathesi western countries lapho bafunda khona ngoba bengazidevelophanga isikolo ngoba lalapho belatshwa khona balatshwa khonale ngoba bengazidevelophanga izibhedlele umgqabi wafela ngaphi kafela ngelizweni lakhe bathi ubuse iminyaka eminingi over 40 years wehlule ukwakhe isibhedlele lapho angafela khona yena wahamba waphandle kwamazwe lapho imali ezazimangalisa ayezibhadala ezibhedlele zemalaysia ezimangalisayo ezazingakha izibhedlele nothi isibhedlele sisodwa singazondani bantu bakithi asikhangeleni phambili izano ifuna amandla amakhulu amandla asuka kithi ngokubambana kwethu thina.